sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 ku Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Ikula eliza kuya ihlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seJuru njalo ababotshiweyo basenkambeni yeGlenview lePutiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Maere ubekhonona enkundleni yeTwitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikankaso efanayo eZANU-PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Majiphisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyathi ukuchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges which they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Juru constituency.
Ye, abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye baseGlenview police station, abanye baseBudiriro police station.
Ye, bayamiswa nini phambi komthethwanda?
I can't say. We are still conducting investigations. Icho kade ukuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Juru constituency. But bona abazange baye e-Juru constituency. They then had a car rally instead of a rally. Lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona the car rally base basuka e-Glenview. Glen Road, Machipisa Road, Vasika go okay Machipisa by the land is in a block traffic. But Kalisa Savi Lava Chandama slogan. Yet you got a fanilanga, Utivay corner, one as they were supposed to go a Juru constituency.
Long Assistant Commissioner Paul Nyati is crewmate samapolisa. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC wobulawayo uMnumzana Swithan Chirotsa uchasisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla lelisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebeselamalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi duzane le-trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingene edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville, ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove labo be dlula duzane lalapho kule billboard kaMnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into eyenzakele umbona kungabe kwenzakele madabu kakusa isikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 am njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama-billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama-cellotape ade besebenzisa nje ama-torch ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama-billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama-billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho asebenza nsitha avamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi beZANU PF eliyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithan Mthirotsa isikhulumele sebandla lesisisi kobulawayo wekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobutho bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthanweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakubutho eleDefense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ndawa tunda ukuthi masosha edu, mauto edu, ave mauto enyika kwete ebata. Varemekezwe vachishandira nyika kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasosha, amapholisa, lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngeviki ezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni neNorth Sports Stadium eHarare lapho abehlangane loZulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga leNational Defence Forces Day, uMongameli Mason Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni onamhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhati Mugwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah vele meeting sometimes yenza free manyama awards baya manyama awards asenze free hiyo problem because manyama awards kuyangena abafana babona abafana bezani PF labafika benza umsindo kuma manyama awards afuna singene waya waya tinawafana vetribusi vayangena waya every ward even namakambeni rali havafuna singene kumakambeni rali but kume manyawazi siyangena iproblem kune mawadi ayazinika maproblems isibhedlela kwati 5 ineproblem.
Omunye njalo umsekeli we-CCC unkosikazi Thendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba le nguquko yenkokheli engxenye kungaba le ntuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambahambe emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu baningi bayalamba seZimbabwe funa ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza nalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama-roadshows kubulawayo. Ibandla le-ZANU-PF namhlanje belingelamhlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele-Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo kukhetho benze njalo ngokuthula, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujezisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane museve athina
bakatwa
utane museve tofambana tofambana tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla walwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipra. Yena uthi ilanga elinanzwa namhla ele-Defence Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona siningi abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo, asithi nabasobala ngumbuso ngasinyane. Kodwa kulamazitra amaningi angazange azize iy'mfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza begugulwa umzobulawa abantu, bangena esakahleka, bangena umthwana, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo kodwa bese ngabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kugcwayiza sokubuzwa khathesi ukuthi abantu be-high commander bezitra bangathi nabo baphiwe izimota nokunye lokhu bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kolizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhobi ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nganzelela njalo ukuthi abantu be-high commander asitsho amazitra amaningi ale zinto azenzayo achaya izindawo zamafuthi abachaya lapho kulezokokulabaplezi benza njani amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho izitra vube lombono wokuthi ababeni ngamazitha izizwe zisizwe kuthathe izimali zabo kuze-dignitization bazifake bakhe ama-business abo babekwenzile leyo badathathwa nguhulumende bachuquluza i-property zasithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha badathwa akukabuyise lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-army zafuthi kula mazitho amanye anezidla ezinkulu kwandise kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi ubuqhawe zabo kuyananzelelwa la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitho ayefundiswe umsebenzi. Nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaza ngokuthi bathi bathenga izabo ngiyakwazi abangene sebeyizani kodwa bahanjiswa kusevotinyeni eyizonini labo ziyindawo sihanjiswe izapho kuya kusenini but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abazangi ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhulumi ukuthi bakho bayizapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayathena bacine ngokuchatha ukuthi babe ngamazaphu lamazitha.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekele mhlanga weStudio 7. Ikula eliza kuya hlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele-Zambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission takhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevas Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akukhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele baobserve ama elections ngezindlela balanda ukuya observer ivoting process not ielection process bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho eSADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzelwa edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa iyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo oseAngola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye organ on politics, defense and security okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ake akhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Yini lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are, lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president la ma structures wonke awe ZANU PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni eHarare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU PF. Emasingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo le-ZANU PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala kwezwekazi le-Afrika, unkosikazi Molly Pay, ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele eBotswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasuze bevote kukhetho lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele, lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggle living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusa-affecta is the economy.
UCarol Moyo okubandla le-Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lonyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies ethu, ama councillors ahlala kuma wards ethu, abantu esibazi sikwazi ukuthi nganxa sesilenhlupho sibadinga ngapi sibathola ngapi.
UPasho Raphael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhanyelwa ngabantu, iZANU yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandlela elitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Mabe vota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba akulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukhalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngichithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abantu abafuna ukuyavota, it's only that abaregister ngaphathi yibo ekugcineni ababebelokhe bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, nxa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga uvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo lakuInstagram lezinye indawo. Akusizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ngivela elubana okwamanje bathi ngisebenzela lapha eButswana eHaburoni. Ngithanda ukubingelela abaphoweni abase South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usisi usesekele sibanda lomlaka uPiyane Mpofu nabazukulu bonke nje. Ngiyajabula njalo ukukwamukela emsakazweni we-Studio 7. Ngibingelele kumama Mikonale edinga laye, ngibingelele labangane bonke nje abazabamu Arnold Lubomolivita bonke labomalumela ngafana ekhethwa lafanele ukufane lafana ngizomirela abazukulu bami abangapha uSadwen Mpofu laboprofesa Mpofu Noridi Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona ngani hhayi labaphoweti abasendembesi le kwesibanda le hayi ngibona ngani sebephele
ngosilati Ndlovu wawuhlala seplani entolongo la awamanje ngise-South Africa linjani balandeli linjani balandeli bafila balandeli lapo abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkolo esekelweni lokuvota lapo yezwanana abalandeli libuye lothi usukulweni lokuvota lapo abangane bami linjani lapho ukhayelihle Pritchard umfoka Ndlovu kahle sintiyadika ukuthi somo njani lapho umama wami usifelane sibanda uright lapo labomalume bami ba-right lapo isandla sami uphumuzile moya uright sindoze oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo benefit sibanda ngisukela upane emsewele ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasekuthanda kwethu bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya singelela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi dlule sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu
laba-ke ngabalaleli be-studio 7 le yi-studio 7 esihazayo eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokudinga amakhansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 Ncwabakazi. Singakehlukani zihlobo sike sibone indaba ebesikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangama-40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni wekarali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uza guqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje waluvalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sigxhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sigxhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapho-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sile-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njenge-Studio 7 lixhumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sitshala ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo. Umthembo osithembayo lowo siyabonga. Zulukandaba.